Yeah, ungaphathisa sibili nxa ukuthi imithetho yalapha eZimbabwe eyama-diamond nxa ukuthi isilungile njalo ukuthi sibona njengami kulama-investors abuyileyo nxa kuyokuthi bathenjiswe into ezikhanyayo kumbe banikwa ama-offers angani azabathatha phambili njengamabhizinisi abo kuyenzakala sibili ukuthi kungaphuma lokunye ongaphuma lapha ku-conference.
Yes, sizwe khona ngale emhlanganweni kuthiwa khona kukhanya imali ayikhanyi ukuthi isetshenziswa njani yama-diamonds, bathi bona i-ZMDC kayikhiphanga ama-financial results omnyaka wedluleyo. Kungakusitsho nto?
Udubo lukhona singathi ulamankampani amaningi emarange e-diamonds, njalo sibona uhulumende ezama ukuthi abe namalutshwana, kodwa i-ZMDC iye ilodubo olokuthi ngenkampani kahulumende khanya njengani ayifuni ukuthi isebenze njengenkampani ezimeleyo, njengenkampani okumele ibe accountable ebantwini.
Okokuthi nxa kungaphuma mgceke ukuthi imali isetshenziswa njani, ubona ngani kungaba lo mehluko yini kumnotho welizwe?
Kungaba lo mehluko nxa kungaphuma ukuthi imali isetshenziswa njani, njalo ukuthi iyangaphi imali ebuyayo evela kuma-diamond. Kungakunika abantu ithemba sibili, ngoba okwakhathisa abantu abakwazi ukuthi izimali zangikhona ziyangaphi, zisetshenziswa kanjani, ngoba nozisebenzisayo usakhumbula ubabobobithi khonona kakhulu ukuthi izimali bezingakhanya ukuthi ziyangaphi. Wabuthi namasa efika ku-finance ministry naye wakhonona sibili ukuthi bengakwazi ukuthi izimali ziyangaphi.